Siyabonga Chris lichona njani emakhaya siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 4 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
engingakutsho ukuthi engiqotshelwe kahle kahle hayi angilalwazi ukuthi kungabe kuyini but kodwa hayi ngalokho sokuthethwe akulanto engingayitsho kakhulu.
Omunye wabasakhulayo abaxotshwe kubandla lezanu PF izolo besetheswa icala lokungahloniphi unkosikazi Grace Mugabe uyalilandula leli cala.
Kuyamangalisa ukuthi uPresident Mugabe kathesi ngimi sekhulume sithi ama-diamonds were looted from Marangi. Ngoba uma ungakhumbula there was a benchmarking team that was sent of senior government officials. Yathunywa eBotswana, yathunywa I think laseNamibia, where they were taught the skills of how to manage ama-diamond revenues.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zisola amazwi kaMongameli Mugabe yena othi ilizwe lilahlekelwe ngamadayimana eMarange abiza amabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola 15 billion. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi uKhuliyo oledlala de elitsha elithiwa Amaphupho Amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabasakhulayo abaxotshwe kubandla lezanu PF izolo besetheswa icala lokungahloniphi inkokheli yebandla umnumzana Khumbulani Mpofu uyalilandula leli cala. Umpofu uxotshwe elidale lezanu PF Politburo labanye ababalisa uGodfrey Tsenengami, uGodwin Gomwe, uVengai Musengi, uWashington Komo, uEdmore Samambwa, loTamukanyoni. Abasakhulayo laba baxotshwe kokuphela kuleli bandla besetheswa icala lokudelela unkosikazi Grace Mugabe. Umphathintambo obona ngendaba zababe ngabalweli bempi yenkululeko umnumzana Chris Mutswangwa lomkakhe bona bamiswe ukuba ngamalunga ebandla okweminyaka emithathu. Bonke laba babikwa bekucele lezanu PF elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa elizibiza ngokuthi Team Lacoste lona elilwisana le G40. Amalunga e-G40 abalisa agoqela umnumzana Jonathan Moyo lo nkosikazi Mugabe. Sixoxe lo mpofu yena othi akuxotshelweyo kakwazi.
Engingakutsho ukuthi engiqotshelwe kahle kahle hayi angilalwazi ukuthi kungabe kuyini but kodwa hayi ngalokho sokuthethwe akulanto engingayitsho kakhulu.
Incwadi abakulobele yona icala bani oletheswayo kahle kahle?
Hayi incwadi angatholi incwadi, angitholanga ncwadi.
Suza kwenzani pho kadesi njengoba uxotshwe kokuphela abatshongo ukuthi lisuspendiwe kuthiwa lixotshwe kokuphela kubandla, susiya ngaphi?
Mina ngikhona akulamza akula emisakwami engilayo ngoba mina akule iphathi ebengiyazi ngaphandle kwezanu PF. So kwamanje hhayi ngisakhona nje ngizasebenza ngakhona okho kukhona.
I-Team Lacoste le kanti vele kuyini esiyizwayo ukuthiwa lina lingabe Team Lacoste?
Hhayi lokhu angilabufakazi ngakho ngoba la manzi ake ngihlangane lenyamazana naleyo kuthiwa i-Team Lacoste mntakababa. So ubufakazi bokuthi kuyini kumbe uqalisela ngaphi kuya ngaphi hhathi ngabe sengikutshela ngabe sengiphosiswa sibili kumbe sengikutshela manga.
Kodwa wena ubumi ngaphi kumbango wesikhundla sikababa uMugabe sikubonayo kusenzakala lapha phakathi kweqembu lona lele likaMnangagwa linyelelele G40?
Yeah, lawa maqembu mina angazi sibili kodwa mina bengime ngemva kwamongameli okunye lokhu hhayi bengingabi ngikho kakhulu bengingazi bengisizwa nje lapha lalapho ukuthi kulezinto ezinjengazenezo kodwa mina bengime ngemva kwamongameli.
Okwamanje yatsho awuyindawo awuyi kubo mjuru awuqhubeki kusapota kumbe mhlawumbi iTeam Lacoste nje lanxa suxotshiwe.
Ungathi angikubeki ngisupporta ngoba ngitshilo ukubana angiyazi le-existence yayo ngiyazi lokuthi kule nto enjalo bengingakwazi. Yikho ngisithi hhayi okwamanje mina ngizoyala ngiyisizalwane siyiZimbabwe ngipatriotic.
Umnumzana Khumbulani Mpofu ngosakhulayo akobulawayo oxotshe kubandla leZANU-PF labanye izolo. Amabandla amabili kuphela azancintisa kusasa kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMondoro Mubaira edalele ePhalamende. Lesi sikhundla saba khona kulandela ukuxotshwa kubandla leZANU-PF kukamnumzana Sylvester Nguni. Abazancintisa ngumnumzana George Gangarawe owebandla leZANU-PF nomnumzana Rodwell Nyanga owePeople's Freedom Front. Amanye amabandla awangenanga kulolu khetho ngoba elokhu ekhonona ngokuthi ibandla leZANU-PF liyaqilibezela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele yena othi amabandla aphikisayo azibisela emuva ngokungancintisi kukhetho.
Kati kuzangimangalisa ukuthi kati abantu be-opposition bona babona ngani umbuso bazawuthatha njani ngoba kuvele umbuso uthathwa ngokuthi ukhontestile i-election yawawina. So ama-issue okuthi bona bethi khona bayaboycotta ukuze for whatever reason I think akulangqondo kutshengisela nje ukuthi mhlawumbe bayabona ukuthi bazaluza ngoba ukuboycotta kwabo abakwenza lokho they are just giving izane i-chance yokuthi ibilokuyiwina esiya phambili izinika-ke ama-members ephalamenti amaningi they are just entrenching umbuso wezane ngoba bazibizelani ukuthi bayi-opposition nxa bengasoze bephikise babona ngani umbuso wakhona bazawuthatha njani nxa bengasoze be-conteste kuma-elections ayenziwayo.
Ke sikhangele njalo le bandla le-MDCT sizwa kuthiwa sebexotshe umnumzana Matson Hlalo edale le-senate.
Into emangalisayo kakhulu umogeni because mbona ngani ngawafunda ekuxotsheni kwakhe abantu obidi labangani bakhe ukuthi wanika-ke izanu i-first time kobulawayo since 2000 izanu yathola ama-CD lakathe silokhu lawo sizathola futhi i-CD ye-senate kobulawayo ngoba obvious i-MDC ayisoze i-contest so angazi ukuthi mali bani kumbe malini ayinikwa libandla leZANU-PF maybe kuhlala endlini le-government kule-agreement of some sort ukuthi kasoze contest ama-elections because honestly I think kunobuwula obuthize obenziwa ngumogeni because you cannot keep on uxosha abantu ungakhontesti ama-election ngoba kuzagcina kusala kungela muntu ephalamenti lapho kumele i-MTC kumbe e-other opposition eZimbabwe.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo obemela isigaba semakokoba edale le-senate elilunga le-MDCT umnumzana Matson Hlalo izolo uxotshiwe kulelo dale ngemva kokuba ibandla lakhe lilobelele lidale lilazisa ukuthi uhlalo kaselilunga. Uhlalo waxotshwa kwi-MDCT ngenyanga edluleyo esetheswa amacala ambalwa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Omunye wamalunga ekomiti edale lePhalamende ebona ngokwethulwa kwembiko engumeli wesigaba semavukutafara umnumzana James Maritati sekhuthaze uhulumende ukuthi aphange alungisise imithetho enqabela uzulu ukuthi athole ulwazi kalula. Kubika uMavis Gama.
Umnumzana Maridadi uveze lokhu ngesikhathi sethula umbiko wakhe phezu kwesimo sokutholiswa ulwazi oludingakalayo emhlanganweni oqoqwe ngabe Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, obusenzelwa ePandari Lodge eHarare, lapho iziphathamandla ezivele unhlangothi ezehlukeneyo zitshengise ukukhathazeka phezu kobunzima abahlangana labo lapho befuna. Le ngebalisa owe Access to Information Protection of Private Act, Public Order Security Act, POSA, Law Broadcasting Services Act, BSA, elethemba ukuba le kuza kuba yiyona ndlela ezakwenza inkokheli kuhulumende ibone ukuqakatheka kokuyilungisisa leyo mithetho engumgoqo, kutsho uMaridadi.
Sesitshelile sizazama lathi njengabantu abemisa abesikhangelele ukuthi imithetho le yephulwe njenge-IPA, sizamnika amacebo okuthi imotion yakhe ehambise injani. Ngemva kwalokho engikutshoyo sesihlanganisa ukuthi sibuye ePhalamende sibaningi sizomsupporta imotion le eqakatheke kakhulu.
Unobhala weZimbabwe Editors Forum, ZINEF, engomunye njalo wamalunga eboard aselesikhathi eside esebenzelana labemisa, umnumzana Jabulo Ncube uvumelane laleli nyathelo elifunwa ukuthatha nguMaridadi.
Sesitshelile sizazama lathi njengabantu abemisa abesikhangelele ukuthi imithetho le yephulwe njenge-IPA, sizamnika amacebo okuthi imotion yakhe ehambise injani. Ngemva kwalokho engikutshoyo sesihlanganisa ukuthi sibuye ePhalamende sibaningi sizomsupporta imotion le eqakatheke kakhulu.
Lanxa iningi likhala ngokuthi kunzima ukuthola lolo lwazi kakhulukazi kungatsha zikahulumende labomanisipala ilizwe lonke olumele luphiwe uZulu, omunye weziphathamandla ezingenela umhlangano oveleleyo kumanisipala wakoBulawayo, unkosikazi Nosisa Mpofu, obona ngobudlelwano loZulu, uthi basebenza kuhle loZulu wakoBulawayo njalo zikhona indlela zokukhulumisana lokumtholisa lolo lwazi.
Esikuthandayo futhi ukuthi izakhamizi labo sebenanzelela ukuthi umlando kibo ukuthi becele information leyo, kumbe ngesikhiwa sithi bedemand information leyo, yibo okufanele ukuthi bebuye besikhuthaze sonke isikhathi ukuthi lokhu siyakufuna, lokhu asikuzwisisi, ukuze lathi sibaphe information abayifunayo.
Kuvunyelenwe kulo mhlangano ukuba kumele iziphathamandla zikahulumende zehlukane lomkhuba wokube lokhe zifaka imigoqo lapho uZulu lentathela izindaba bedinga ulwazi njengokumunyethwe isisekelo sombuso esithi kulilungelo lomuntu wonke. Lomhlangano wenziwe phansi kwendikimba ethi Access to Information in Zimbabwe, Right to Know, Key to Life, ungenwe iziphathamandla ezivele kunhlangothi ezijiyeneyo okubalisa uhulumende, omanisipala kanye lenhlanganiso ezisebenza loZulu zizimele. Kuphawulwe njalo ugwalo olumumethe impumela yenhlolisiso ethe yenziwa ngabemisa Zimbabwe nyakenye phezu kwesimo kwezokwaneliswa kukaZulu lenhlanganiso ukuthola ulwazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abadabuka eZimbabwe abakwele Botswana sebesole amazwi kaMongameli Mugabe othi ilizwe lilahlekelwe ngamadayimana emarange abiza amabhiliyoni alitshumi lanhlanu, $15 billion. Bezibuza ukuthi pho usizo lokudinga ulwazi ngamadayimana emazweni afana leBotswana lwancedani, kubika uMartin Ngwenya.
UMongameli Mugabe kungxoxo ayenze lentatheli izindaba kumabona kwedwe ze-TV utshele isizwe ukuthi iZimbabwe ilahlekelwe ngamadola angaba ngamabhiliyoni alitshumi lanhlanu ngenxa yobuqili benkokheli kuhulumende. Lokhu kutshiye iningi limangele noma nje lingethukanga ngoba bevele behlale becabangela ukuthi kulokuningi okungahambi kahle emgodini yemarange. Umgabe uthi iZimbabwe kwamele ifunde emazweni afana leBotswana indlela yokwemba amatshe aligugu la njalo ithole imali ezasiza isizwe kumadayimana emarange. Kodwa kukhanya elibele ukuthi iZimbabwe yathumela iqula elizofunda ngokwenjiwa kwamadayimani eBotswana njalo yathembisa ukuthi izalandela isibonelo seBotswana. Ugcine encoma kodwa uMongameli Ian Khama ngokwemba amadayimani okuncedise inqubela phambili eBotswana. Umnumzana Mandla Nkosi, yena obaleleyo kumfundo zomnotho, uthi kuyamangalisa okhunywa uMongameli Mugabe ngoba ngemva kokuba iZimbabwe ithathe uhambo ukuza kweleBotswana.
Kuyamangalisa ukuthi uPresident Mugabe kathesi ngimyo sekhuluma esithi ama-diamonds were looted from emarange. Ngoba uma ungakhumbula there was a benchmarking team that was sent of senior government officials, Yatunya Ebotswana, Yatunya I think Lase Namibia, where they were taught the skills of how to manage ama diamond revenues. And in fact, at the time there was a lot of abantu ababekhuluma besithi kule corruption enzakalayo.
Uqhubeke esithi uhulumende weZimbabwe wenze ngabomo esekela kunguThabuchiye Marange kungela mzamo yokumisa lokhu. Umkhosi uthibe kumele uhulumende njengokwenzakala eBotswana engangeneli ekwembeni kwamadayimani eMarange kodwa anikeze inkampani ezilolwazi.
Still, I benefit a benchmark lana asiyiboni. What is supposed to happen njengokwenzakala eBotswana is that uhulumende weZimbabwe should give those diamond fields to people who have experience, who have 20, 30, 40 years of experience in diamond mining. Government in Zimbabwe, ibisi tata yona is shareholding in those companies. Inga lingi, inga zamukuti yona, ngowayo, inge nitikona, for any kind of, whatever vehicle they use, they are going to try to mine. Mining should be done by miners.
Abanye bathi ukuthumela inhloli zikahulumende eBotswana kwakuyize ngoba uhlelo lokuzithaphuzela luvele soluphakathi, kukanti njalo iningi liyavuma ukuthi lobu yiufakazi bokungcola okukhona phakathi kukahulumende weZANU-PF, kukanti uZulu yena edubeka. Ingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrongo leBotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kulife Talk lamhlanje sikhangela udaba lokunyamalala kwamadayimana enjiwa eMarange abiza imali engange $15 billion. Lokho kuvezwe ngumongameli Mugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Brazil asethethe owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Luiz da Silva esihambuzisisa phansi kohlelo lokuhluza amacala okungethembeki la ukuchaphazwa kwemali yenkampani kahulumende yamafutha ezimota eye Petrobras. Ugatsha olubona ngezeziphepheli kumanyano we-United Nations olwe-United Nations Refugee Agency luthi inani leziphepheli esezibalekela impi yomdeni lodlakela kwele Burundi lokhu liqonga mihla ngemihla njalo selizedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lenxenye. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry uhlangane lomunye wakhe wakwele China umnumzana Wang Yi kunsukwana esanda kwedlula behlaziya indaba ezithile ezigoqela ubudlelwane bamazwe omabili ezokuguquka komkhathi ukuzwana imbono phezu kokuqhubeka kwele North Korea ukwephula iziqondiso eziphathelane lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear lokunye. UKerry uthi njengamazwe athuthukileyo kwezenotho lakwezinye izigaba zempilo emhlabeni jikelele bakubone kufanele ukuthi babambanise amakhanda lapha lalaphaya nxa kudingeka. Okumqoka okwamanje kuludaba lwe-North Korea eqhubeka isephula iziqondiso zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Security Council okwenza lelo lizwe libe yingozi kwamanye amazwe omhlaba okugoqela yona iMelika leChina. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ukuthi baphumele imibono yokuthi bathathele ele North Korea manyathelo bani. Okunye kungani kudala ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili bona lawo awe China leMelika yikusetshenziswa kwendawo yolwandle lwe South China Sea. UKerry athi eleMelika libona angani ele China liba lobugovu ekusebenziseni lindawo ingafuni ukuthi amanye amazwe yasondele khona. Wathi uKerry uyisifiso sakhe ukubona amazwe la esebenzelana ekuqedeni inhlupho ezidalwe yikuqhamuka kwezimpi emazweni afana labo Syria la kwezinye indawo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Zimbiwe Ngulinda, imivuzo siyahulula emsakazweni weStudio 7. Ngalinyanga kaMbimbitho, zifundi, nanti ithuba leno lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele. Nxa lingenelisi inkondlo, lingadani. Thumelane imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni. Libale, lenze ividiyo engaba ngumzuzo lengxenye. Bese lithumela ividiyo yangkhona ngeWhatsApp ligqoke iuniform. Imivuzo ibalisa iRadio eSola, amaPopo Amakauso awe VOA lokunye iStudio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Kulandela ukwesulwa komthetho obubangela ukubotshwa kwentatheli izindaba nxa zithe zabhala kubi ikakhulu ngeziphathamandla zikahulumende umthetho we-criminal defamation. Intatheli zeZimbabwe kwele South Africa sezikhuthaze osowabo ekhaya ukuthi basebenzise leli thuba ukuloba izindaba kungela kwesaba. Kubika uBenedict Nhlapho.
Selokhu uhulumende wethula imithetho evimbela ukwethulwa kwezindaba ngokukhululeka kusukela ngo-2000, ukwethulwa kwezindaba eZimbabwe kuqale ukubonakala sengathi intatheli zindaba sezimaqenjini amabili, labo abasekela uhulumende lalabo abaphikisana laye. Iintatheli zindaba zeZimbabwe kwele South Africa zithi kwesulwa komthetho we-criminal defamation law lithuba elihle lokuthi babuyisele isizotha lenhlonipho emsebenzini wabo. Iintatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi kwesulwa kwalo mthetho lithuba lokubhala izindaba njengoba zinjalo kungakhathalekile ukuthi ngubani okukhulunywa ngaye.
Ngathi sokule nkululeko ethile kuma-journalist ngoba umthetho lo labo kathi abasabhali bezi yemukula ngemuva kwabo ukuthi kungabe kuzokwenzakalani. Mhlawumbe ngokufisa kwethu kusazophumelela futhi njalo ukuthi la le minye imithetho iphume.
Le yinto evunywa ngenye intathelo uNdumiso Mlilo yena othi kuvele lihlazo ukuthi intathelo zibonakale zizikhotha mathe zabantu loba inhlanganiso esithile.
Umkhuba lo ngumkhuba omubi ukuthi ama intathelo zindaba zibonakale lazo sezingena zibhala zithatha ama sites ukuthi bona sebe supporter lo kanti ke kumele ukuthi babe fair balance njalo futhi bangathathi ihlangothi.
Kodwa ke uMxolisi uthi kwesulwa kwemithetho enqabela ukusebenza ngokukhululekileyo kwentathelo zindaba akutsho ukuthi sekufuze ziqhulule amanga aluhlaza joko.
Akumelanga ukuthi nxa umthetho lo usuphumile sibe sesiseqela phezulu sesibhala yonke into esiyifisayo sesisilwa izimpi okungamelanga ukuthi ngabe siyazilwa ngoba thina umsebenzi wethu ngokuthi sitshele abantu iqiniso awusiwo ukuthi sizame ukubhala izinto ezingekhoyo sizame ukugxeka abantu ngento ezingekhoyo.
Enye njalo intathelo uGift Mate ukhuthaza ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko ukuthi lusebenzise leli thuba ukwesula yonke imithetho evimba umsebenzi wezintatheli. Le mithetho igoqela lo obamba ngamandla intathelo ukuthi zithole icence lokusebenza kanye lokuhlawula amaqubaquba emali kwalabo abafuna ukuthapha izindaba bezimele.
Minister of Information kumele i-empower ama-journalists because bafola ngaphansi kwakhe ingaba-repress. Isebenzele ukukhuphula labantu abangaphansi kwayo ingabacindezeli. Bathele amanzi emithetho e-oppressive draconian kungaba ngcono.
UNdumiso uthi njengoba ilizwe libheke ekhethweni ngo-2018 kawufe umkhuba ukuthi intatheli zitholakale sezibhala izindaba ezikhankasela ibandla loba abantu abathile.
Intatheli zindaba kumele babekwazi ukuthi njengoba siza kuya ekhethweni lika-2018 kumele bakhulume indaba njengoba zimi kanjalo. Hayi ukuthi sibonakale sezingani ziyakhankasa sezingathi kumbeni sezithatha uhlangothi. Kumele ukuthi bakhulume iqiniso. Uma iqiniso likhona umuntu akhulume, uma kungalingekho akhulume khona lo.
Kule ntatheli ezinenge ezike zabotshwa, ezinye zisebenza ngokwesaba ngenxa yokwethuselwa ngabasezikhundleni besebenzisa lo mthetho osufile. Njalo ochazwe umthethwandaba njengomthetho obuvele usebenza ufile. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kuwaza Friday lamhla uJoseph Njanji usethulela idlalade elitsha lomculo ozibiza ngegama lokuthi Khuliyo elithiwa amaphupho amatsha.
Zimbabwe, the place I want to be. The beautiful lands and the very good people. It is my destiny.
Unkululeko Nkala waziwa ngegama lomsebenzi elithiwa Khuliyo uqale ukwenza ezemidlalo eyingxenye yeqembu elithiwa Thabo Arts ngesikhathi ehlala edolobheni le-Plumtree.
The beautiful lands and the very good people. It is my destiny. It's a very peaceful good country. It's home where I belong. Big up to all our heroes, the living and the past. We salute you all.
Ekuphendekeni kwakhe kobulawayo ufika wangena kwezokubaza izithombe esebenzisa insimbi, kodwa wazithola njalo esephendukile kwezomculo esebenza ndawonye leqembu lesicathamiya ele umdumo wesizwe. Ngayinto sedrama leze ngiziqalisele Plumtree, hayi ikho lapho engaqalisa khona i-art yami. Ngaphenduka ngapha kobulawayo at the time from Plumtree, ngangela sure ukuthi ngizangena ngapha. Ngafika lapha I actually took up visual arts. Ngaqalisa into zensimbi, insimbi lezi amazenge, ngakwenzela enye into ngezandla zami lapho mangala ukuthi umuntu lo uyakwanisa lokho.
The place I want to be. The beautiful lands and the very good people.
Ekupheleni kwenyanga kambimbitho uKhuliyo wethulele uZulu idlalade lakhe lakuqala esebenza ezimele yedwa elithiwa Amaphupho Amatsha, lona elilengoma eziyithoba munemunye. Kuleli dlalade uKhuliyo usebenza labaculi abagoqela uJays Marabini, uMjo, uCherio, uNoma kanye lobusana Inkomo weqembu leumdumo wesizwe.
Long time ago, long time ago, our grandmother used to call us around the fire, setting hale wane. Long, 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 long. Jala wakukula, ntelecha, uvunju mashlaka nipe, ntelecha ungane wake, uvunja wati, ntelecha maspega ne.
Pambilini lokukhipha idlalade lakhe leli elithiwa Amaphupho Amatsha, uKhuliyo besele minyaka yithoba minembili engaculi.
Wasezethu sokuchisa akumkhiphe untelecha wamkhipha, untelecha wamkhipha, wasokungena yena untelecha.
Njalo uthi okumenze acule njalo yikuba atshengise indlela abaculi abasacathulayo.
Eqinisweni the intention kube kungasukho ukuthi mina ibe kube yimi artist. Ekuqaliseni bengifuna ukuthi ngibhalele omunye umuntu izingoma ibe nguye oyenzayo, but ama-artist ethu abayibo ababulalayo ukuhlabela, hhayi khanye abafuni ukusebenza nabanye abantu. So ngagcina ngifika kuphenda ukuthi maybe it's high time I prove a point.
Igama elithi Khuliyo leli umfo kaNkala ulithole ngesikhathi ehamba leqembu leumdumo wesizwe emazweni aphetsheya kolwandle, njalo laqalwa ngabelungu ababesehluleka ukubiza igama lakhe lokuzalwa elithi Nkululeko. Nango-ke ephuma enkundleni uKhuliyo ngengoma ethi wabhayisikoro eyaduma eminyakeni edluleyo iculwe liqembu leumdumo wesizwe.
Ngahamba ndafamba, ngahamba ndafamba, ndawuya naye ebhayisikoro rangu.
Meri Studio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Lo muntu nyamthanda iho wo wo ndakava naye kure serkwe makomo nekambombera mpera mpera
basoro auya ne basoro.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Omunye wabasakhulayo abaxotshwe kubandla lezanu PF izolo, umnumzana Khumbulani Mpofu, uyalelandula icala lokweyisa unkosikazi Grace Mgabe alethiswayo. Abadabuka eZimbabwe waseBotswana basola umongameli Robert Mugabe ngokutshontshwa kwemali yamadayimana kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilanga.